Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 27 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ekhulunywa ngumatenda amatanda iqakathekile ngoba nayo vele iground kumele ikhulunywe besaphila abayibo abayiqhubayo abayenzayo. And kuhle ukuthi bayikhuluma bephakathi beyibo bengabezanu labezandla labona ababa bengamasosha i-50BK.
Umkhokheli wababengabalweli bempi yenkululeko abasekela ibandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda uthi umnumzana Robert Mgabe kumele athonisiswe ngodaba lwegugurawundi.
So ubaba utamisa laphana ubetshengisa abantu ukubana uzimisele ukuthatha leli lizwe liye phambili and ngendlela ukuthi nxa ugijima anti kaloku ubekwe umgango ude amakhilomitha amangaki ugijima ngakho konke uyesebenza ngamandla wonke ukuba uphuthe umganga wakho.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Jamisa uphatheka emjahweni we-5 kilometers eHarare namuhla ngenjongo yokutshengisela ukuthi usaqinile njalo uzimisele ukubusa. Umbukiso wezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Melika oqhutshwa kanye ngomnyaka owe-Zim Expo ugqitshwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wabalwa impi yenkululeko abasekela ibandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda uthi umnumzana Robert Mgabe kumele athonisiswe phezu kokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili emathebeleland lase-Midlands kumbhuqazwe wegugurawundi. Ekhuluma ekobulawayo emakhokhoba izolo, uMatemadanda uthe uMgabe kumele athonisiswe engakafi njalo ahlawule abantu ababulawelwa izihlobo labangane. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Into abantu bakhetha kumele bayikhumbule inkulumo eyanikezwa nguNkomo umdala esaphila kuMgabe ukuthi ungaxolisa abantwana, ungafundisa abantwana igazi, ungekela abantwana bebulala abantu kusasa bazafune lakho igazi. UMgabe usehlukunyezwa, usehlukuluzwa ngabakhe. Into ekhulunywa ngumatenda amatanda iqakathekile ngoba nayo vele iground kumele ikhulunywe besaphila abayibo abayiqhubayo abayenzayo. And kuhle ukuthi bayikhuluma bephakathi beyibo bengabezanu labezandla labona ababa bengamasosha i-50BK. Njengomkhokheli uMgabe ngeqiniso kumele abuye phambili kodwa nezandla zakhe labo abayibo ababethumela amasosha beyibo ababegijimisa izenzo lezi ezenzakalayo bonke kumele babuthane. Labo matenda amatanda labo bangagezi izandla bese besithi bona bangophilathu uMgabe abe yedwa. Into le yenziwa ngu-commander in chief lama ministers of security and defense and home affairs lebutho le-5 brigade labanye ababengaba uphi bencedisana bebonke bonke laba bantu kumele babuye bazogezwa umphakathi bangazigezi bona.
Uthi uMatemadanda akuqondanga ukuthi abantu bathi umnangagwa laye waphatheka kumbhuqazo wegugurawundi ngoba umuntu owayekhokhela ngaleso sikhathi ngumgabe ngakho nguye uzandla zibomvu.
Hayi uyaphosisa uMatenda Matanda, uMnangagwa wayenguminister of security. Njalo kule nkulumo uMnangagwa wazenzayo phambi kwabantu kithi ngalesi abanye simkhangele ngamehlo efunga ngokubulawa kwabantu ethembisa ukuthi abantu bazobhujiswa. Sengathi lamhlanje wayengekho njani ufuna ukwenza abantu iziwula abantu babe khona bonke kumele babuthane bambe bambe kwabantu bazigeze uZulu abe ngesuthisekayo ngeqiniso labo lokho kwenziwa ngoba umatenda amathanda kuthiwa yi-cheap politicking ikupolitika okulula okungelancedo iqiniso kaliphume ngeqiniso hhayi ngobugwelegwele lobumenemene loba babuzamayo
wengeze wathi njalo abantu kumele bahlawulwe ngumgabe ngokwakhe yebo ngumgabe omele ahlawule abantu kumbe nguhulumende
ya umgabe kumele avume izono zakhe abantu kumele bahlawule nguhulumende lokho okukhulunywa ngobaba umateni amadanda ngokomuntu ongalalwazi ngokuthi umhlaba uhamba njani usebenza kanjani uhulumende kumele akhiphe imali anikeze abantu i-compensation njalo kule ngane eziningi esezingabantu abadala ezingangenanga esikolo ngoba zingelama-birth certificate ezingazoyise ezingazonina abantu abalahlekelwa ngamathuba empilo kungayisi ukuthi bayizithutha kuyikuthi baswele abazali baswele izithupha zokuthi baqhatshwe lokuthi bangene ezikolweni bonke laba abantu kumele baphiwe impilo yabo abayitshontshelwayo nguhulumene kamgabe labo matenda amathanda labo mnanga kwabehlangene yona leyo into ekhulunywayo asiyo into encane okumele abantu bapolitike ngayo ngoba izimpilo zabantu okukhulunywa ngazo leyo
umnumzana Denis Zulu macaphulana yingcwethi kwezombusazwe Umkhokheli welinye lamacele eMDCT umnumzana Nelson Chamisa uphatheke emjahweni wokugijima umango ongamakhilomitha amahlanu obulesihloko esithi Running for Change eHarare namuhla. UChamisa ubambane lomkakhe abasekeli bebandla leMDC kanye lomkhokheli welinye lamacele ePDP umnumzana Tendai Biti kulumjaho. Wasakhulayo weMDCT umnumzana Mlandu Ncube ongukansila njalo wakobulawayo uthi lebe kuyindlela kaChamisa yokutshengisa ukuthi ungosakhulayo oqinileyo njalo osezimisele ukubusa.
Isayini ngiyokutshengisa ukuthi umongameli wethu uqinile njalo ulamandla okugijima. Ungakhangela nxa abantu bejaha laphana begijima kule njongo one umuntu anabe concentratile njalo kakhulu lokuthi kuloko kwenza ngezempilakahle. So ubaba uChamisa laphana ubetshengisa abantu ukubana uzimisele ukuthatha le lizwe liye phambili and ngendlela ukuthi nxa ugijima anti kaloku ubekwe umgango ukuthi amakhilomitha amangaki ugijima ngakho konke uyasebenza ngamandla wonke ukuba ufike uphuthe umganga wakhona. Yikho-ke ubaba uChamisa etshengisa khona i-commitment yokudeliver i-change ukuthi ama-yardstick that were put in ngephathi ukuthi ngomnyaka ongaka siyabe sesiyenze lokho kutshengisela ukubana sizimisele ukuku-achieve-a yikho kule khilomitha yena leyo.
Abantu bazwe njani bembona egijima labo kumjaho lo?
Kugcine sokungani i-demonstration ngikutshele mfowethu ngoba abantu bathiwe izimota bakhipha bagijima begqoke amasudu bejabule ukugijima nomongameli wabo umongameli ozithobileyo ozehlisayo layo ogijima nabantu ubengela ngitho le-bodyguard elodwa ode libaxosha abantu bajabulile and ngiyakutshela kusasa ukuthi wonke umuntu eHarare uyavuke sengogijimayo ejobhe kuseni ngenxa yento into abayiphiwe ngobaba uChamisa.
Siyazi ukugijima kungenye yendlela zokulondoloza impilakahle yomuntu ukungaba kuyinto ayigqugquzelayo yini njalo le ukubana abantu ukuze begcinakale imizimba yabo ihlale iqinile kumele bakwazi ukugijima.
Ungakhangela ontanga abaningi abalingana lomongameli uChamisa imizimba yabo isizinkalakatha abanye sebehlule ukuzigcina bagula kwabanzi kodwa yena njengomuntu oziphethe kahle oqakathekisa impilakahle yikho egijimile ekhuthaza uZulu ukubana eZimbabwe esiyakiyo siza kukhuthaza imizamo eminingi yokuthi abantu bebe lempilakahle begcine imizimba yabo kahle. Yiyo eyingxenye kababa uChamisa eyenzayo through i-department yethu ye-health ephathini.
Umnumzana Mlandu Ncube ngosakhulayo webandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa enjalo ungukansila wakobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zibuye ngobunengi bazo kumbukiso walonyaka weZim Expo USA owenzelwe edolobheni leBoston eMassachusetts. Kubika intatheli zindaba ye Studio 7 uEzra Chisaspanda.
Umcimbi owenziwa minyaka yonke ngalesi sikhathi uba nabosomabhizinisi labenhlanganiso ezijiyeneyo eziphuma eMelika bebukisa izinto abazenzayo labazithengisayo. Abaze kulo mcimbi bathi bakholise kakhulu. Sixoxe labanye babo.
Mina ngingurudo sikhona lapha eBoston, hayi vele sibona abantu abanenga anti. Lina silibonile, send it to Katebe Corner, sibona ama businesses. It's so nice ukubona ama businesses from all over, right? That are headed by Zimbabweans. Just ukukhuluma labanye abantu, we get some ideas on businesses, just to see ukuthi abantu bethu bayenza.
Omunye njalo obekulumbukiso obuye evela eIndiana. Unkosazana beke khumalo.
Sisezime expo lapha bekumnandi ngo 2018. Abantwana bekhaya bebekhona besenza into enhle, bephakamisa iZimbabwe and kuhle ukubona ilizwe lethu liphakama. Singekho ekhaya kodwa abantwana lokho besenza izinto ezinhle ezicabanga ikhaya all the time.
Ebusuku izolo kwenziwe umncintiswano wokukhetha uMizim USA 2018. Unobuhle onqobileyo nguPhila Moyo. Silaye obuye ngemva kwakhe.
Sanbonani nonke kamalangu nomzamo, Laura Jamela. I got first place princess for Miss Sim USA 2018. I am located in Memphis, Tennessee, Konala Epeche. Yoni competition ibinzima kodwa I am so grateful for being given the opportunity to go ahead and be first princess and have the Sim Diaspora people community back me up in what I am about to do in the community.
Omunye njalo bencintisa waphuma ngwesithathu kuMizim USA 2018. Uthi bekungalula kulo mncintiswano.
Mina ibizo lami nguThembekile Mhlanga and I'm number 2 for Mizim UK. Thank you.
Ube uhambe njani? Tshela abalale ukuthi uhambe njani.
Hayi beku tough but it was fun and I had fun. I had a lot of fun and I learned a lot from competition lay.
Awujabulise abantu abaningi kulo mcimbi ukuthi ihofisi kaMeli weZimbabwe eMelika ibuyile kuzophathisa labo abafuna kulungisisa kutsha ingwalo zabo zama-passport nama-birth certificates. Ngemva kokukhethwa kukaMizim USA, umhlabeleli we-dancehall ovela eZimbabwe uKiller T uculele uZulu. Namhlanje bekule midlalo yenguqu lapho amaqembu avela emadolobheni atshiyeneyo eMelika ebencintisa kunkezo yeZim Expo 2018. Ngimela e-Studio 7 eBoston eMelika, igama lami ngu-Ezra Chisaspanda.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwano phakathi kweMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uthi uhulumende kamongameli Donald Trump ufuna ukulobelana isivumelwano esitsha lelizwe lase-Iran esenqabela leli lizwe ukulungisa izikhali zembubhiso. Ekhuluma elo msakazo weVoice of America, uPompeo uthe bafuna isivumelwano esibambayele Iran ngamandla ukuthi lihloniphe amalungelo oluntu.
The first agreement was very narrow. It was an effort to say that the Iranian regime was spending a ton of money on its nuclear program.
Isivumelwano sakuqala sasicakile kakhulu. Sasingelakho okunengi esasimele sikuphathe. Yebo, sasimisa ukubunja kwezikhali zembubhiso yi-Iran. Kwakulungile lokho. Kodwa ele-Iran liyingozi edlula khonapho. Bayadubula amabhomba emazweni abantu besi-Muslim, kabawahloniphi amalungelo abantu babo, njalo zonke lezi yizinto ezihlupha umongameli Trump. UTrump ufuna siqalise kakutsha ukukhuluma le-Iran senze esinye isivumelwano. Sifuna nje bahloniphe amalungelo njalo bekele ukuntshontsha.
Umnumzana Mike Pompeo ngumphathi ntambo weMelika obona ngobudlelwano phakathi kwaleli lizwe lamanye amazwe omhlaba. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington.
Awin bibawa sina le mawin
Kwezamasiko lamhlanje uZulu wemaphandleni sekhudazwe ukuthi abambane ikakhulu ngalesi sikhathi sokhetho njalo engavumeli ukwehlukaniswa ngezombusazwe. UAlbert Ncube usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Bekungabizwa ozwayo ngomgqibelo odlulileyo lapho izakhamizi zeBulamba ebezithe gwaqa eGungwe ekuvulweni kweGungwe Culture Center njalo kunanzwa usuku lwamasiko. IGungwe Culture Center isungulwe njalo yakhiwa izakhamizi ngokuhlanganisa izimali ngenjongo yokulondoloza amasiko azo njengabantu bohlobo lwesibirwa. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi yena obe ngumhlonitshwa kulumbuthano ukhuthaze izakhamizi ukuthi zihlalisane kuhle lobanje amasiko azo etiyene.
This new dispensation we are in has to find an expression in our culture through the arts and heritage.
Umbusho lo omutsha esikiwo kumele ufakazwe ngamasiko ethu ngezindlela esiqhuba ngazo ezokuzithokozisa kanye lokuphathwa kwelifa lezwe. Ukubambana kwethu kuvele kuqiniswa ngamasiko ethu. Amasiko ayinsika yokubumba isizwe, ahlanganisa abambanise izigaba zethu. Asisebenziseni ke ukuchiyana kwamasiko ethu njengesikhali sokulwa lalabo abafisa ukusehlukanisa ngezombangazwe lezindimi. Abalaleso sifiso ngabokuza ezigabeni zethu.
Induna yemzimuni umbiko masuku layo uthe ukuqakathekile kakhulu ukuthi uZulu ahlale sazi njalo ehlonipha amasiko akhe.
Isizwe esingenamasiko sifana nje lesihlahla esingenampande. So nxa abantu bangananza balandele amasiko abo, loku kanga okunye okuningi esikubonayo kade ngeke kwaba khona. So aqakatheke kakhulu amasiko.
Umlobo wezingwalo odumileyo njalo eyingcwethi kwezembali lamasiko uMnumzana Phathisa Nyathi ulandise ngembali ababirwa.
Ubulamba ngumntu amakhulu, ilizwe leli saliphiwa ngumambo, amadoda akithi amabili ayihambile. Umakhula noda uyatswala umayimela uyayimdala basebephiwa-ke le indawo usukela emfuleni silikwe konale sincelelane nomasuku. Ngakho-ke nguye ubulamba umnumber 2 ebantwaneni bakamakhura, omdala ngusikoba.
Iqembu leBulamba Dance Group lijabulise uZulu kulumbuthano ngomgidi wababirwa. Imbonge edumileyo uMnumzana Ncindi Lerato Ndlovu layo ujabulise abantu ngenkondlo zakhe.
Sai kuma balanda bakati bega bemeyile banungula nemvula bakela bangula nemvula banungula nenkaka bantu bantuzu wetolu wayo tuzu wetolu yabalangu ukobutende unyolila ngoma kuma balanda bakati bega bemeyile.
Izakhamizi zeBulamba zibukise impahla kanye lezilimi eziveza isiko lababirwa. Ilanga leCulture Day lasungulwa ngumanyano we-United Nations ngenjongo yokukhuthaza ukuqakathekiswa kwamasiko emhlobo etshiyeneyo njalo linanza mhla ka-21 kwenkwezi minyaka yonke ngamazwe omhlaba. LeZimbabwe lona lengezelela insuku zokunanza amasiko alo zaba yiviki njalo lesi sikhathi saziwa ngokuthi yi-Culture Week. Ngimele iStudio 7 ngiseGungwe eBulamba, ngingu-Albert Ncube.
Sibongeke ijaheli dala uAlbert Ncube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Singene kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda.
Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu. Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje.
Umbhalo esilawo namhlanje ngikhangele uLuke chapter 14, verse inga 27. Siyakhangela lapho ukuthi uJesu uthi yena, lo bangubani ongeke akwanise ukuthwala isiphambano sakhe andlandele, angeke aba umfundi wami. Njalo iverse ka 28 abese sithi, ubani ke kini othi yena efuna ukwakha umuzi eyele ukuhlala phansi akhangelisise ukuba intengo yakhona izokuba ngakanani. Nxa sikhangelela umbhalo siyananzelela ukuba into uJesu ayekhuluma ngayo lapha ukuthi kungeke kwenzeka ukuba umuntu ofuna ukumlandela iyekele ukwenza izinto ngendlela yena uJesu azenza ngayo. Ngakho lapha kutshoni nxa uJesu esithi yena kumele umuntu athwale isiphambano sakhe amlandele, kutsho ukuthi kumele siyebaza yini isiphambano ezinjengalezi uJesu ayesithwele? Hatshi, kutsho ukuthi lapho uJesu wayenika umzekeliso ngibe ngathi ngumfanekiso. Isiphambano uJesu akhangela ukuba sizithwale ukuthi nxa thina sithe singabalandeli bakaJesu okweqiniso, kuyadingakala ukuthi okokuqala inhliziyo zethu zibe zizimisele ukudela yonke into zilandele uJesu. Kanti lapha emhlabeni ziningi izinto ezisikhangayo, ziningi izinto ezidinga inhliziyo zethu. Kuze kungikhumbuzelela ijahe elalanda uJesu lafika lathi lona, ngingenzani ukuze ngithole umbuso wezulu? UJesu wathi kuye, thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke njalo uthanda umakhelwane wakho. Undoda lo wangani wathi, hayi lokhu ngingakuzama. UJesu wasesithi kuye, thengisa yonke into nayo unike laba abadubekayo. Siyazi ukuthi wahamba esedanile ukuze sobukunile, wasuka wahamba, kutho ukuthi inhliziyo yakhe yayibanjwe yinotho. Bakhona abanye lapha emhlabeni abathi bona ngabalandeli bakaJesu kodwa inhliziyo zabo zibanjiwe inotho, inhliziyo zabo zibanjiwe izinto abalazo lapha emhlabeni. Ngabe kumbe kungumhlambi wenkomo umuntu alawo ehlezi tshela ukuthi lokhu yikho mina vele ngikusebenzayo, yikho lapha inhliziyo yami ekhona. Abanye babanjwe ngamabhizinisi abo, abanye babanjwe imota yona ngwayo, abanye babanjwe ukuthi ndlenze endlula yonke umuntu. Inhliziyo yomuntu ibanjwa izinto zalapha emhlabeni. Kanti balaleli bami, sonke siyakwazi ukuba ngelanga lapho umuntu esifa akula muntu ofakwa egodini lakhe kube sokugqitshelwa njalo indlu akade ehlala kiyo kumbe kungeniswa imesedispense akade nayo. Siyakwazi ukuthi konke lokhu kuyasala. Ngabe kumbe layona imfundo yethu, abalama PhD, abalama degree abamaningi abaqeqeshileyo, konke kuyosala lapho emhlabeni. Kodwa inhliziyo yethu okusihamba lakho yikuthanda uNkulunkulu. Sibili, uJesu uthi kumele umuntu azidele. Ukuzidela kutshona, umzimba wethu ulenkanuko eziningi kakhulu. Nxa ungalandelela umzimba, balaleli bami, umzimba uyabe ufuna ukuthi ugijime uye ngale wenze lokho okufuna umzimba kuphela, kutho ukuthi lokhu yikukholisa. Kodwa-ke lapho uJesu uthi inyama ingabe ifuna ukudonsela ukuthi uyekholisa, kodwa thwala isiphambano sokuthi uzidele uthi wena mina ngizokulandela into ekholisisa uThixo. Baningi abantu esesibabonile abaqalisa isiKristu ngesiqubu. Umuntu aqalisa isiKristu sibili ngendlela enhle, agijime ngesiKristu sakhe, kodwa kufike laphana okuthiwa khona kuyakholiswa. Isigaba sokukholisa inyama yakhe sifuna ukuyakholisa, abangani bakhe befuna ukuyakholisa, uyalahla sonke isiKristu sakhe ahambe ayekholisa. Ikanti iBhayibheli lithi lona, bethela umzimba wakho esiphambanweni. Yikho khona ukuthwala isiphambano. Ngesikhathi abanye besithi akuphunywe ijumba kuyekholisa ubusuku bonke umuntu elale ngekho ngkhaya, wena uyathatha umzimba ubethele uthi hayi mina sengingumlandeli kaJesu izatshona ngekhaya. Kutho ukuthi nxa sihamba lapha emhlabeni ziningi izinduko ezisuka zisilandela thina. Siyazi ukuba yena uJesu ethwele isiphambano wayethwele induko zethu. Manje nxa usuthwele sakho la isiphambano, kuzobuya izilingo eziningi, kuzobuya induko eziningi, kuzobuya ukwetheswa amacala ovela unganawo. Kodwa-ke uJesu uthi kukho konke lokhu khumbula ukuthi uJehova wakho nguye okunqobelayo. Ngakho balaleli, ngifuna ukulikhuthaza ukuba thwala esakho isiphambano, letha inhliziyo yakho kuJesu, kudele konke, ungavumeli ukuba inhliziyo ithathwe ngumhlaba.
Akwiphethe mfundisi.
Baba igama lika Jesu, sibongile, sisize thoba inhliziyo zethu, zivuleke zilandele wena kuphela Jesu. Zingahukwa umhlaba. Sikwanise ukubethela imizimba yethu ukuze wena Jesu ube inkosi unqobe zonke izinto. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle kuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu balaleli, inkosi libusise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda.
Siyabonga silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi. Singene kweze midlalo sikhangele imidlalo yeCasalaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Iqembu leHighlanders libe ngutshikilo panqa 1-1 leChapungu. IDynamos layo ibe ngutshikilo panqa 0-0 leHerentals. Yada FC 1 Capes United 2. Nikrut 0 Black Rhinos 1. Chicken Inn 0 FC Platinum 2. ZPC Kariba FC 1, Bulawayo City 0. Shabani Mine 2, Bulawayo Chiefs 1. Mutare City Rovers 1, Triangle United 2. Kolunye njalo utaba lwezemidlalo, iqembu labesifazana elimela iZimbabwe emdlalweni we-rugby ligqibe umncintiswano we-Africa Women's Rugby Sevens eHaburon kweleBotswana namuhla likuzinga lesihlanu phakathi kwamazwe alitshumi. Kubika uMartin Ngwenya.
IZimbabwe ingene kulomncintiswano ingenelisanga ukuzilolonga kuhle ngenxa yokusilela kwemali. Emdlalweni walo wakuqala izolo, ele Zimbabwe linqotshwe nge-20-7 Uganda, laphinda labhuqwa njalo 31-7 yiTunisia. Kodwa namuhla kube ngcono kakhulu. Noma nje ewiswe phansi nge-25-5 iMadagascar, abuye azithintitha amantombazana eZimbabwe abhuqa iZambia. Kumdlalo wokudinga iqembu elizaqeda lingelesihlanu, iZimbabwe itshaye iSenegal 21-5. Umsekeli kamqeqeshi waleli qembu uNkosazana Nothando Ndlovu uthi bayaziqhenya ngokwenziwe iqembu leli noma nje bebesilela kumalungiselelo.
Preparations have been zima, thina sile problem imali. Problem ethu nxa kungalamali, ama preparations abanzima, but abantwana baqinisele kungelamali kunjalo kwasebenzeka sasafika kulapho esikhona namhla.
Iqembu leKenya yilo elibe zintshantshu zalomncintiswano. Kulandela ukubhuqa ele Uganda nge-29-7, kwazothi ele Tunisia laba ngelesithathu, ele Botswana liqede likuzinga lesikhombisa. Ele Mauritius yilo elivale isibaya ngokuqeda likuzinga lethumi. NginguMartin Ngwenya owendaba ze-Studio 7 ngiseHaburon kwele Botswana.
Ngikuqile ngalesi sikhathi ngicela ukusizwa nguwe. Wena Jehova onomsa wonke. Wena baba wentandane. Wena ongela ukuthi umuntu akanayo imali. Osithanda sonke Nkosi emhlabeni. Ngiyakhuleka baba ngalesi sikhathi Jehova onomsa. Ukungihlenga baba phakathi kwezitha zonke ebengiphila nazo emhlabeni. Ngesakho isandla baba ngaphumelela igama lika Jesu. Ngiyakhuleka Jehova onomsa ngalesi sikhathi. Abanye ababengikhomba baba betha ngeke ziphumelele. Angeke ezenze lutho. Uzokuzwana ngathi kuze kube nini. Ngegama lika Jesu baba wase Nazareth. Okwathi lapho nala inhliziyo yami ingasavumi. Kwamphakamisa Jehova onomsa. Kwangibeka kwesakho isandla. Ngakhanya Jehova onomsa. Ngaphumelela ngegama lika Jesu wase Nazareth.
Intombi yakwethu, intokazi uNothando Ndlovu esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli wababengabalweli bempi yenkululeko abasekela iZANU-PF umnumzana Victor Matemadanda uthi umgabe kumele athonisiswe ngodaba lwegugurawundi. Umkhokheli we-MDCT uMnumzana Chamisa uphatheke emjahweni we-5 kilometers kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.